Endabeni zethu lamhlanje lilo Kip Stube. Umongameli Jacob Zuma weSouth Africa lo mongameli Robert Mugabe baxoxisana ngenhlelo zokuthuthukisa amazwe abo. Sizalethulela udaba luka Professor Jonathan Moyo ngengxoxo ayenze le Commission ye Anti-Corruption Commission ngokwebiwa kwemali ye ZIMDEF. Siqhubekela phambili ngokwenziwa libandla leZANU PF kudaba esiluqalise ngomvulo. Diyani indlebe lizizwele zulo kandaba. Sizalethulela njalo okwenzakala kukhetho lokudinga umongameli omutsha weMelika. Ulive talk kuhlelo lwe-Women's Roundtable kumbe asihluzeni bomama. Lamuhla sixoxa ngama-bond notes angafunwa ngabantu makhaza eZimbabwe. Lithini ngalokhu ke zulu kandaba? Lingakhuthwa yilezi ndaba lezinye ku-Studio 7 ngo-past 7 ntambama kumakhakhasi athi 909 AM 4930 6065 lo 15460 kilo shortwave. Sitholakala njalo ku WhatsApp la ku Facebook ekhasini lethu ele VOA Ndebele.